Abantu sebesukumela phezulu kakhulu ngoba nge Friday naleyo lwesihlanu lolodlulileyo sibe labantu abafika phose ikhulu abahambe babhalisa ukuvota beyibo abazibuyele bodwa besithi hayi thina sisukubhalisa ukuvota thina sabancedisa ukuthi bafinyelele ezekhe. Thina esikwenzayo kathesi sikuthi outreach program ngoba esikukhuthazayo ukuthi abantu babhalise ukuvota njalo balungiselele ukuvota ngokubhalisa ukuvota. Sikhuluma kunje koBulawayo kuhlala kugcwele abantu abatsha, abantu abadala, omama, obaba abanesifiso sokuthi babhalise ukuvota. Sesikhanye sesinanzelele lathi ukuthi abantu ngani sebesukumela phezulu ngoba indaba zokhetho sezisondele. Akusafani lamnyaka ophelileyo lapha kade sikhuthaza kodwa abantu besithi kuvotwa nini kuyawungani next year kuyingani isikhathi esikhatshana, kodwa kade sabantu sebesukumela phezulu. Kulabanye sibili abasitshelayo ukuthi hayi mina ngizazihambela ngedwa le muli yami siye bhalisa ukuvota ngoba ukuvota sokuseduzane. So mbona ingani yikho osokwenza ukuthi abantu basukumele phezulu endaweni ezitshiyeneyo eZimbabwe?
Bakhona yini elilokhe lihlangana labo abaqina ngokuthi hayi bona noma sokutheni kabasoze bavote kulolu khetho, njalo bapha zizathu ba?
Ngathesi sokukalutshwani ukuthi uthole umuntu othi hayi mina ngifuna ukuvota ngoba sesinaze ukuthi inani labantu abaningi esibakhuthazayo njalo abafinyelele eze kuyabhalisa ukuvota abantu abasakhulayo sibili, abantu abathen ama-18 years lo nyaka, between 18 and 20 basebesukumela phezulu. Ingazi ukuthi kumbe yokuthi bakhulumisana bebodwa kungaso bantu abadala bakhulumisana labontanga, kodwa thina esesikubone kusisebenzela ukuthi abantanga bahambe bekhuluma le genga yabo labantu abadlala labo labantu abaxoxisana la emawadini lapha abahlala khona.